information esila safonelwa ngomunye wamakansela lochungiza esikele ukubanda ke uMo Blessing Ali one of our activists wathunjwa ngabantu bezalo PF ikho lapho esathuma kona amalwaye ethu ama youth ethu ukuthi behambe bemkhangela ye so namuhla bebelandele indaba yakhona emapoliseni ongangokuthi khlokhe singakabi lolwazi ukubana wathunjwa wayangabi yikho ke kusasa silandela indaba yokubana kuyenzwe i-application High Court abaskopa sukenzela ukuthi amapolisa njoba isithi akwanisi ukubamba abantu abamthumbayo kuthiwa ngabantu bezalupepo indaba esikhanjela ukubana kusasa ilungisiswe ngenxa yokuthi abantu bathi bambona ithathwa ngabantu bezalupepo.
Wona amapolisa athi kalaye yini kabotshwanga?
Amapolisa athi kalaye ngenxa yokuthi sikhangelile enkantolo zonke akula lapha eshintshole khona.
Abamthathayo laba elithi ngabe ZANU PF siziba laba bona mpela ukuthi ngabe ZANU PF kumbe liyacabangela
lokho zakutholwa kubantu abambonayo yikho sithe isecurity yethu kanye labantu abasebenza ku-social welfare department belapha athinjela khona ukubana sibe lokuqukucela lokuba sobala ukubana abantu bakhona ngobani ngase sikwathole sizayo samapolisa lokuyasisuzula ukubana abantu abamthumbayo ngusibani losibani njalo sikandele ukuthi batholakala.
Sesike sabona abanye bethunjwa bephenduka betshayiwe kumbe belimela abafana labo Johanna Mamombe. Kanti sesike sabona njalo kuthunjwa abanye abafana labo iTaitsa Marabe Nyamalala kokuphela. Lingathini ikahle kahle ngokunyamalala kwakhe kanye lemuli yakhe ithini yona?
Lokho kutshengisa ukubana ke esasikutshela ukubana komnankagwaba le-new dispensation nalokho esasikutshela ukubana ke akusekwa kwenziwa ngesikhathi sikamgabi kuyatshengisela ukubana uhulumende usephenduke endleleni zakhe zakudala ngenxa yokubana ke lokhu kwayenzakala mina nginje ngangathunjwa oyiTaitsa Marabe athunjwa oJohanna labanye okutshengisela ukubana ke uhulumende esephenduke kunhlelo zakhe zokuthumba abantu nokusetshenziswa kwe-violence nokuwabhizwa kwamapolisa lokuqala ke ikakhulu ngenxa yokubana sesikhangelele ukhetho okuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi imuli yakhe iyakhala ukubana engabe befuna ukuhlangalela laye ngoba kuyinto engakhangelelanga ukubana umuntu eluze impilo yakhe ngendaba zento zomba ngazo.
Thathwa lapho siziba ngokuzwa kwenu bamhluthunile kungaba kube lodlakela kumbe bamcele kuhle bangena la emoteni bahamba laye?
Basebenzise udlakela yikho esikuzwileyo ukubana ke baqala ngokumtshaya omngangokuthi cha ngedwa ese-subconscious ngenxa yokuthi bamtshaya bengakamfaki emoteni.
Lithi ilunga lenu uGodwin Jimo utshaywe kakubi ngabasekeli bezanu PF ulima lokunganani njalo bebemtshayelana?
UGodwin wayetshaye ukubana wayegqoke isikipa se-CCC nokuathenda inzelo ze-CCC ngenxa yabanye izali ibona ukubana ayisela support kumaperikebheni nasemaphandleni yikho sebesebenzisa i-violence lokuyethusela abantu nokulimaza abantu kuyinto ke esingayikhangelelanga ngenxa yokubana sikhangelele ukubana abantu bekoexiste kupolitics osesethuze izanu esebenzele ezanu ofuna i-CCC esebenzele i-CCC ngenxa yokubana ngamalungelo asemthetheni welizwe okuthiwa yi-freedom of association and freedom of the association.